Nathi Ntambo omutsha obona ngendaba zemsebenzi kanye lokungena lokuhlala kwabantu kele Botswana umnumzana Pius Mokgware uthi bazaqhubeka ngohlelo lwatshiwa ngurhulumente wokuqala olokuthi imisebenzi ethile besezandleni zezizalwane zakulelo lizwe. Ekhuluma kumabona kude weBotswana Television ngolwesine umnumzana Mokgware uthe noma nje bezavumela ukuthi abantu bokuza bengene bekhululekile elizweni kuzaba lo mzila wokuthi bengasebenza kuziphi inhlangothi ikakhulu kumsebenzi edinga ulwazi olujulileyo.
Employment Act eribua ngore bona le ditiro di
selemthetho e Employment Act yona ekubeka mgceke ukuthi kulemsebenzi egcinelwa abatswana abavela phandle kwelizwe sibafunela imsebenzi ethile esingelalwazi layo kumbe esisilela khona ngezisebenzi.
Umnumzana Mokgware wengeze wathi abasebenza imsebenzi ezindlini kanye lemaplazini iningi lingabe eZimbabwe alibalanga kunani labantu okumele lithole iholo eleminimum wage elifakwe ngurhulumente omutsha. Urhulumente uthi kumele abamankampani babhadale isisebenzi esirhola imali ephansi i-4,000 pula ephosa ilingane lamadola wemelika amakhulu amathathu
i-$300. Ribuya ka formal employment. Formal employment.
Uma sikhuluma ngodaba lolu sikhuluma nge-formal employment, asikhulumi ngabantu abasiphathisa ezindlini kumbe abama-peace jobs.
Abanye abeZimbabwe akwele Botswana abafana loNkosazana Simanga Dube bathi badaniswe ukuthi bakhitshwe kuluhlu lwalabo abazahola imali ye-minimum wage.
Yesibe lokungajabuli kancane ngoba sase sijabulile kakhulu before sizwe ukuthi izabitholwa ngabanjani. So kusidanisile ngoba le budget besehlesa kakhulu ukuthi hayi next year kuzaphungcono. Sesingaphila ngcono. So sesikhulekela kuphela ukuthi laba esibasebenza amabhosi labo basizwele basephulela iholo ukuze lathi senelise ukuthi sisupporte imdeni ethi esiyishiye emuva.
Umzana Agrey Moyo yena osele minyaka eminingi ehlala kwele Botswana uthi kwakusobala ukuthi abasebenza ezindlini kumbe emapulazini basoke bethole imali yeholo elibekwe nguhulumende abasebenza kumankampani bona bengakatholi.
Ukuze siso kwakukhona kwakube lokucaca ukuthi bazakhangelwa labo laba abasebenza ezindlini lasemaplazini. Kodwa ke khona umbuzo obuvela ubuya ukuthi angithi bekungaba kuhle ukuthi aluba kuqale kwakhulunywa ngemiholo yabaqhatshi ukuthi bona ngokwabo kuyamela amakhampani abe le standard abe le minimum wage yabaqhatshi kuqala. Itshengisa ukuthi nxa umqhatshi eseholi imali ephezulu uza kwenelisa ukuthi aholise isiqhatshwa sakhe i-4,000.
Umnumzana Moyo uqhubeka wathi kukhangelele ukuthi uMongameli Duma Boko achasise kabanzi phezu kwalolu daba.
Angiboni ukuthi uMongameli angabe seguqule iceba kadelalo. Ngibona nje ukuthi basadinga indlela zokukusebenza. Kodwa ke sekuyaba lokudana okukhulu kakhulu ukuthi lokho sekumenyezelwa ngumphathi Ntambo wezemisebenzi lokhangela abahlali abavela kwamanye amazwe ukuthi usetshilo wacaca ukuthi akuzange kuchiwo labana abasezindlini lasemaplazini kodwa abasemakhampanini.
Umongameli Duma Boko uthi ele Botswana lizimisele ukunikeza abeZimbabwe abaselizweni ongekho emthethweni amaphepha okusebenza kwele Botswana. Lokhu akuhlalanga kuhle labanye kwele Botswana abathi abeZimbabwe bazabathathela imisebenzi, kukanti omela iZimbabwe kwele Botswana umnumzana Henry Mkono Weshuru yena olamukele lelinyathela. Umnumzana Mkono Weshuru utshele intatheli zindaba ukuthi usekhangelele ukuhlangana lomphathi Ntambo umnumzana Pius Mokgware ukuthi bahlaziye kabanzi ukuthi uhlelo lolu lungasebenza njani kulandelwa okwenzakala kwele South Africa lapho abeZimbabwe abanikezwa khona ama-special permits. Ngumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7, Sabron kwele Botswana.